siyananzelela ukuthi inani elabantu asebehlatshiwe liphansi eselihlatshwe ngabantu uhulumende ubetholile le injection ezingane ziningi impijana ebezingakwanisa ukuthi zihlaba abantu abathe xaxa kodwa kukhona balutshwana asebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 75% iyesaba ngakho khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiya phambili ngeprogram leyi yokuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonokho ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amakristu bazwisise ukuthi le vaccine yinto empila kahle awuhambelani lalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ukwesaba khonokho kulapha ngikhuluma nilandelela esakuficayo kumbe esakufumanayo sibuza abantu ukuthi indaba esesaba ukuthatha injection ikanti njalo enye into eqakathekileyo yikuthi inkokheli eziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hhayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection le kusho ukuthi ayibilodubo njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi injection ivela eChina
bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina ingcono kulamanye wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni wona lawo
injection zeChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba lalo mkhuhlane we-COVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khonangale yebo yebe ngabe befihla kodwa ziyakhanya ukuthi zisezintutshwana kutho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo mkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesiba zingcwethi ezintweni zokwelapha abantu ngakho ke mina ngokubona kwami ngibona ngani le vaccine iyabe ifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama-vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani ikanti siyananzelela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngalindlela uyilungise ngalindlela kuba kunje mina ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi hayi wona vele ama-vaccine nxa sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintini ezintweni zokwelapha abantu mbona ngani umhlaba sowathitsha waya phambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindlutshwana ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho.